Yebo nje kuliqiniso lelo lokubana ibandla lezanu PF selithe imota ziphenduke le yasonto entsha endlebeni zalaba kade belezimota ngoba singakahambi ekhethweni izanu PF yahambisa isecular kuma province wonke isazisa labo ababephumelele kuma primary election ukubana ongaphumelelanga uma main election uzathathelwa imota. Lokho kuyinto eyayenzwa ngenxa yokubana ama-candidate amaningi abeselodumo lokubana bangena kuringi yama-primary election besenzela ukuthi bona bethole izimota ikakhulu endaweni lezo abakwazi ukuthi zinzima kakhulu ukubana umhlangano uwine bebesenzela izimota. So iparty yathi hatshi sifuna ukuthi sikuqede-ke lokho.
Zona izimota lezi ezaphiwa bona labo ababencintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende, ubona ungani zanceda na ekukhankaseni njengoba sibona sebezithathelwe?
Kodwa ungakukhangelisisa sibili izimota lezi zibe lusizo olukhulu esikhathini sokukhampeyina ngoba abantu abaningi babengela izimota njalo abanye babelazo kodwa zingathembekanga ukubana zingaqeda uhlelo lwekhampeyini. Abanye izimota zabo azikwanisi ukungena kwezinye indawo emagangeni emakhaya. So izimota lezi ziyanceda njalo lokubrenda kwazo kuyakampena ngokwazo. Kodwa okunye okumele sikukhangele ikakhulu ngenxa ye-decision lesithethwe yukuthi ama-candidates bayakhala sibili bona labadliwayo babona ngani iparty sibafulathele babona ngani ama constituents abo njengoba ngama constituents aluzayo kuzwaswela ukubonakala kweparty njengoba imoda ziyabe sezibuyele njalo abanye bakhangelisisa sibili bethi nxa iparty ingakhayela ukudliwa ichoni ngokudliwa ngoba kulamanye ama constituency umongameli lapha wina khona kodwa ama MP owadliwa khona umongameli kodwa ama MP awina. Kuze kuba lamanye ama-constituency umongameli wawina kodwa u-MP wadliwa kodwa u-MP sethathelwe imota. Kuyinto sibili eyinye edanisa ama-candidates. Abanye njalo bakhale bethi izimota zabo bazingenisa kuma-election be-campaigner zafa bebesebethembe zonezo ezephathi ukubana labo bekwazi ukugijimagijima besenza okuningi okuchiyeneyo. So lokhu asonto esingathi iyamukelwe kakuhle ngawo wonke umuntu kade contesta. Abanye abe babona kuyinto elungileyo, abanye njalo babona kuyinto engalunganga ngesikhathini esisikhona lesi. So yinto esikhangelele esilayo lapha kubandla lethu leZANU PF okuthi ilanga lokuthi imota zonke zibe sezibuyele ukusasa i-Wednesday ngolwesithathu. Kodwa lakho kuzamele sibone ukuthi libona abantu bazavisela yini ngesikhathi izimota zakhona. Asibone ukusenzakala ukubana abantu bazavisela ngesikhathi kodwa hayi iphathi ingavele ikhuluma ukuthi ulutho luphenduke ulutho luyabuyela.